So we see card descend about VOA in Debele.
Na kwesekuseni mthwakazi namhlanje ngolwesine mhlaka 1 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kuyadingakala nje ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sokulamanga amakhulu agidiniswayo kuthiwa omjibha bazabhadalwa.
Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukufeza isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa kumpi yenkululeko. Owayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld kase ko zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1331 velo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile elaya kunkulungwane elamakhulu phose ayisishiyangalombili 1789. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 49,864. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,452. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,389. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 777,161. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 555,277. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela lomkhuhlane iZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisifanda.
Inani labantu asebebhubhe nge-COVID liyethusa njalo lokukhwela kwalo osokusenzakala. Kutshengisela ukuthi kuyadingakala nje ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Yiziphi lezo zinto?
Mbona sokuqakathekile ukuthi uhulumende kukhangelwe ikakhulu indlela abantu abahamba ngayo nxa besiya edolobheni kumbe emsebenzini. Amabhasi la abagadayo babeminyene akukatshintshi lutho. Ikanti nxa lomkhakha walomkhuhlane usukhona wona okuthwana umemethe okwesabisayo kutsho ukuthi nxa kuzawe abantu beqhubeka phambili besebenzisa amabhasi ngendlela eyenziwa ngayo mbona ngani hayi asikaqalisi. Njalo kwesibili siyananzelela ukuthi lapha nxa abantu besiyangena ezitolo okuthengwa khona emkampo lokhu kuminyene njengakuqala. Njalo ke indaba leyi eyokuthi abantu bafake amamaski khala ngani abantu lokuthi besondelane kathana abasakwenzi. Ngakho mbonani kuyadingakala ukuthi kuhlolisise ukuthi zona izitolo ama-supermarket ziyagcina yini imilayo kumele ziyenze khonokuya ukuthi nxa umuntu engena achekwe le temperature kwenziwe yonke into akusayenziwa. Ngakho kuyinto othi ngabe uhulumende le-Ministry of Health bayancedisa ukuthi kwenziwe njalo kugcizelele ukuthi labo abalezitolo abangenisa abantu bekhangele ukuthi lokhu kuyenziwe. Njalo thina besibona sokudingakala ukuthi kwenziwe umkhankaso omkhulu owokuthi abantu behlatshwa bevaccinethwe bethole injection. Ngibona sokungenye into eqakathekileyo kakhulu okumele yenziwe.
Umfundisi Useni Sibanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Post-Independence Survivors Trust ithi ayiboni uhulumende esenelisa ukugcwalisa isithembiso sakhe sokuhlawula labo abaphathisa ababe ngabalweli bempi yenkululeko amawoko laborators. Uhulumende uphakathi kokubhalisa abantu laba esithi ufuna ukubahlawula imali yomhlalaphansi lokubenzela ezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uthi leli lithuba njalo lokubhalisa labo abangazange bathole imali eyahlawulwa ababe ngabalweli benkululeko nguhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-1997. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uxoxelo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sokulamanga amakhulu agijimiswayo kuthiwa omjibha bazabhadalwa. Yibo abantu kakhesi sokuthiwa basebebhalisa after 41 years iZimbabwe ikhulekile. Ayiningi yalaba bantu sebelama 70 yes, abanye sebebhubhile namhlanje sekugcwele bayabhaliswa ezikolo, bayabhaliswa lapha lalapha kwezinye indawo kuthiwa babhadala ama-$7. Yikho ke aya abantu bathwele nzima bayathwalana ngezinqola besiyabhalisa ukuthi labo bazuze ipension. Abantu bakithi abakuboni na ukuthi bahlala behugwa betshelwa amanga isikhathi sonke. Namhlanje izami sibonile ukuthi akulabantu abayithandayo sebevuselela kungani ngumfukula wenhlathi sokuthiwa abantu bazabhadala. Konke lokhu kuthiwa kune COVID restrictions lapho engihambe khona, ngihambe eMashonaland Central eMount Darwin, ngahamba eMashonaland East eMarondera, ngahamba eMashonaland West eKaroi. Yikho ke ngizama ukucubungula ukuthi ngibone ukuthi okwenziwa emandebeleni leMashonaland kuyafanana yini kune ngizahumutshela kuhle. Okwanamhla mahlabezulu ngithi ngibamba wangaphansi, abantu bahlupheka ngokuhlupheka izalo ibisibuya sibagola sibathembisa izinto eziningi.
Kungani lusolisa lolu hlelo njengoba sibona uhulumende sithi luzaphathisa ikakhulu ukuthi abanye ababengabhalisanga bebhalise njalo bethole le nzuzo?
Hambe imali leyo izavela njengoba libona amadokotela ancedisa kakhulu ngezikhathi zomkhuhlane we-COVID, amatitsha afundisa abantwabethu, ama-ministries wonke lamapholisa wona laba abawasebenzisayo lamasoja abaholi lutho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngowenhlanganiso ye-Post-Independence Survivors Trust njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Owake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi usakhulumisana lamagqwetha akhe ngenyathelo abangalithatha phezu kwesigwebo sokupika okomnyaka olenyanga ezintathu asetheswe yinkantolo yeConstitutional Court kuthange. Inhlanganiso kaZuma eJacob Zuma Foundation yethule umbiko izolo isola isinqumo salomthethwandaba isithi waphambanisa ngokumfumana elecala lokuyeyisa kanye lokumethesa lesi sigwebo. Ngokulaya kweConstitutional Court sokusele insuku ezintathu ukuthi uZuma azinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe. abasekeli bakhe ikakhulu abalwa impi yenkululeko bekubutho leyomkhonto wesizwe bavikwa bebuthene endaweni ezijiyeneyo zelizwe phakathi kokufuthelana okukhulu. Amapolisa abikwa evimbe abantu ekade befuna ukuyabuthana emzini wakhe enkandla okuvele sokulabanye abasekeli bakhe ababikwa sebehlala khona bemlindile. Indodana kaZuma u-Edward utshele umsakazo SABC ukuthi abasoze bavumele amapolisa ethatha uyise esiyamvalela ejele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleSouth Africa umnumzana Abel Khumalo.
Kube kwaba necommission ye-Truth and Reconciliation soon after 1994. And ama leaders abekhona ngesikhathi se-apartheid uHort de Klerk, they were summoned to appear in that commission but they refused, but they were not charged with bad disrespect to the constitution of South Africa. But what is surprising is that Jacob Zuma refused, and he gave the reasons ukuthi why esala ukuthi appear ku commission le. Ama reasons amanye ayiwasho ukuthi yena akafuni, he doesn't feel safe ngo chairperson we commission le uZondo. Ngoba uZondo is like he's biased kuma judgments akhe. So why is it ingabe bayafaka umunye ku commission le but bayala umshintshi uZondo? So yena wathi yena angekaye ku commission as long uZondo ku commission le engu-chairperson ne commission. So sesibona sebemgwebile. Okokuqala yena uZondo wayethe uZuma fanele agwetshwe 2 years, of which i-constitutional court yayifanele issue yena. Wakusho kanjani lokhu ukuthi uZuma kufanele agwetshwe ngoba yena akusiye constitutional court? So ngunye okungimangalisayo, that's why uZuma city is biased. But ngibona ngathi uzoba lo dlame.
Sizwe kuthiwa abasekeli bakaZuma bahambe khona le enkandla bebaningi besithi bazavimba amapholisa. Kuyini wena okuzwileyo ngalokho?
Kuliqiniso, bakhona namanje bathe bazohlala bamgcinile uZuma, njalo abangeke bavume ukuthi aboshwe kumbe ahambe ayezinikela enkambeni yamaphoyisa. Kusho ukuthi sebedlulile lawa amashumi amahlanu asho igovernment ukuthi akufanele abantu badlule. So sokuyikwephula emigomo ye-COVID-19, kodwa ngathi yikho abasekeli bakhe abakufunayo ukuthi bamprotekthe.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusenjalo ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selethule umbiko lisola umbuso ka-King Mswati wele Eswatini, lisithi kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo achiyane lokuba nguntando kayiphikiswa. Lithi umanyano weSadake kumele ungenele kulolu daba umise ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende walelo lizwe. Amasotsha lamapolisa abikwa engenela abantu abatshengiselayo bechothoza umbuso kaMswati, ebatshaya njalo ebabopha ezindlini. Isifazana ongasabuquthi kulezinsuku edinga indodana yakhe ecine ukubonakala eHarare mhlaka 5 ngenyanga esiyigqibe izolo. Unkosikazi Sibongile Nyathi uthi indodana yakhe le ngomnumzana Admire Denere oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amane 38. uthi sebebhudule babhudula abamtholi njalo uthi badinga usizo kuZulu ongaba embonile.
Mina ngimsondi nyathi ngilahlekelwe umntana wathi mabini wagcina ukubonakala mhlaka 5 June elo David Nkala. UDavid nguye owamlanda endlini lapho abehlala khona eGreencroft eHarar. Basuka banatha ebar esehome ground. Sebesehlukana uDavid uthi wacabanga ukuthi wathi maya ubuyele endlini. Labasendlini labo balala becabanga ukuthi uhambe lo David njengoba nguye owayemlandile.
Ngokubonakala kwakhe ungamchaza uthini?
Wadumala kakhomfitshane kakhomuti uphakathi laphakathi ulenwele ezimfitshane endeve ezimfitshane ugqoke i-track bottom emnyama le-t-shirt emnyama le-hoodie e-grey le-masneakers amnyama leminyaka engu-38.
Aba ngaba mhlawumbe bembonile kumbe belolwazi bangalixhuma njani?
Abangabe belolwazi kumbe bamboni sicela bafonele kunombolo ezithi 0772-861-834 kumbe 0774-863-565 kumbe 0772-214-369.
Unkosikazi Sibongile Nyathi udinga indodana yakhe u-Admire Denere onyamalale mhla ka 5 ngenyanga edluleyo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe kusukela mhlaka 20 kulinyanga usudluliselwe phambili kunyanga ezayo ngenxa yeCOVID-19. Inkundla yeZim Life ithi umantshi obethetha icala lokutshotshozela uDlakela eletheswa yilunga le-MDC Alliance umnumzana Job Sikala uLazini Ncube usezikhuphile kuleli cala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo, kusitudio 7 ngikhulumisana lokala owe-insiza kuward 5 kusiyaphambili village. Nginesifiso nombono ukuthi mhlawumbe ngingakhuluma lani kumbe singakhuluma nje sonke ngokunye okungihlupha ngunye ngikubonayo kuludubo lapha mhlawumbe umhlaba ungawukhuzwa kumbe singawuzwanana ukuthi okwinto lokhu sekubambisane njani. Endabeni lezi zimaphandleni kule ndawo yamabridge amabholohola esichaphakiwo yomfula lezinto eziningi eziphahle thina ezisihluphayo amabholoho angachaphekiwe nxa imfula igcwele. La mabholoho aphansi emfuleni emkhulu ethile nangifisa ukuthi angasi ngawukhuluma sikuvezela lobulo lwakho sesihlangane lakho njengabahlali bakuyani indawo. Xa lingamvumela kumbe singavumelani ukuthi ke sikufakwe ezimaphandleni ke siwaqambe siwachaze isimo sawo nobuhlungu abufakiweyo phakathi kwabahlali balaphana mhlawumbe kungasiza. So bengicela ukuthi nxa kulesikhathi kube ithuba endaweni ezimaphandleni ke lingcuse lami ke ngichasisele kungakukhona kulezo zindawo. Ngiyabonga.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli beStudio 7 kumbe nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Akho nto etheni zathanda nje ukuphawula kancane nje kulolu daba lolungiluzwayo lukhulunywa lapha emsakazweni lwale khomishini ekuthiwa iyongamelwe nokuthiwa ngugudo kena ngumbe ngugudo whatsoever yena loyo muntu. Bakithi lokhu mina ngibona kuyikudlala ngesikhathi ukuthi mathi nizothembela mpela ukuthi nizokuthola kulungiswa kusaphethe leli bandla leliphethe lapho eZimbabwe. Hayi, iphupho mpela, umuntu ephupha emini la ngahlaba ligwaza umhlaba. So ke bakithi udaba lolu olwegugura wolu luyokulungisiswa mhlazana kwatshintsha igovernment lephetheyo kwabusa enye igovernment. Bakithi kanti angithi umnangangwa nguye wayephethe wona la mabutho ayesiyabulala abantu mpela ayekhuzwa huye mpela huye kanye uqobo yabona umuntu wayengakazalwa ngaleyo mnyaka egugura wundi uyu muntu ongalala ulwazi ongela history yegugura wundi kodwa obese khona sezelwe hayi bakithi uyasazi story segugura wundi yena lo muntu ethi ugudo lo bakithi akananhliziyo yibo banaba ababulala abantu ingazi ukuthi wayengakanani leso sikhathi wayekhona noma wayengekho uthi ludatshanyana nje lalo abazathi yangaphezulu kwalo bakithi no man hayi yazi ngiphelelwa ngamagama angazi ukuthi ngathini ya umthakathi uqobo lwawo lo umthakathi thakathi mazizohlala nizokuthiwa kunabathakathi hayi nawo umthakathi impela ye hayi ngiyabonga bakithi okhulumayo lichagwane elikhulu esigabeni sabo siwokwela seplumtree kodwa ngikhuluma manje ngise-South Africa kwela se-Johannesburg emzini omkhulu wase-Diepkloof ukhanya Ncube ngiyabonga amen kuleyo ndawo
salibonani ku-Studio 7 okhuluma uLinus Moyo ebulilima nami lapha ndilesikhalazo engicela ukusibuza ukuthi kathi kwenzeka njani njengoba lokhunywa ngamabhenki ukuthi amabhenki anokudla imali zabantu imali ziyaphela zisemabhenki kodwa sizibhenkile ezinye sizisebenza nzima kodwa ugcina ungaselasenti ngicabanga ukuthi yikho kuyenza abantu bangafaki imali zabo emabhenki begcine sebezigcina emakhaya ngenxa yokuthi ihulumende yethu hayi kayiphathi kahle abantu kumabhuku lokho ngiyakucela ukuthi ngicela ukwazi labantu kade vele kuzagcina ngani ngemali ezadliwe emabhenki nakathesta abantu bebesadlela izimali
ngibingelela lonke mthwazi omuhle ma-journalist akithi ase-America ngiwubambe njalo umsebenzi omuhle ntungameli inkomo Dube mandloko obulawayo khona ngapho labanye nje bonke ama-journalist sindikhubanga njalo singithakazi sajabula into esiyicela kakhulu ngalo mdala u-Obedi owe-ZANU-PF oncedisana labomnangagwa ngento lezabazama ukuthi bezenze thethisa kumbe khulumisa kaba abantu bemathebeleni ngegugurawonti esh bangazi ukuthi indaba isenza kanje anyway onke sizawubuka kunkulunkulu njalo sizawubeka enhliziyweni zethu nasengqondweni thina sithi phambili ngomthwakazi phambili nge-MRP phambili ngomqondisi phambili ngokubambana kwamandebele makhalanga wonke njalo basemathebeleni midlenzi matonga mavenda lonke inhlobo ezikithi asiqhubeli kanjalo ngalibona
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu bakithi libe sendaweni ethuliyo engelamsindo lingatshayi irediyo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Nigeria abuphe umkhokheli wabahlamuki uNamdi Kanu yena osemelele ukuthonisiswa ngecala lobudlova iterrorism ngokubika komsakazo weVoice of America. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi uZulu weleSomalia wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi kwenziwe ukhetho lwephalamende ngenyanga kamfumfu. Singene kudaba lweMelika. Owake waba ngunobhala wezomvikela eMelika umnumzana Donald Rumsfeld kaseko. URumsfeld ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisishiyankalombili 88. URumsfeld waphatha isikhundla lesi phansi kombuso kamongameli George Bush. iMelika isiyangena kwele Iraq igenqula umbuso kaSaddam Hussein ngo 2003 nguye njalo owayephethe ekhokhela ibutho. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
UDonald Rumsfeld is a controversial character, but singakhangela in the totality of events singabuyele emuva siyabona ukuthi iAmerika ya ihamba ku-Iraq ngo-1991 lapha nedinga izikhali, and then abazitholanga, they stopped the war, or Oshkwaskops, bathi they stopped the war before they got to the city of Iraq. So bebemelele ukuthi uBush Senior re-electwe ngo-1992, akusayenzakalanga, kwangena uClinton, yena wahle wabhadlaza ama-plans akhona. Sibona uGeorge Bush omncane sengena ngo-2000. UGeorge Bush Senior wayethembise ama-Arab partners o-South Arabia lamanye lawa ukuthi babezahamba bayakhipha izikhali zonke ze-Iraq, ngoba sibona ngendaba zamafutha lezi ngathiwa kule nkinga lokungawelelani okuningi.
Yiphi imbali ayichiyayo aza kunjulwa ngayo, ngoba siyabona bakhona abamncomayo, bakhona abamsolayo abathi ungomunye wabantu abenza iMelika yahlasela iIraq isithi kulezikhali zempubhiso, kodwa zazingekho lezo sikhali, zaswelakala. Babuye bamsole njalo bathi nguye owabuya lokuhlukuluzwa kwezibotshwa esingathi yitorture yama-prisoners kubo Guantanamo Bay la kwamanye amajele eMelika.
Ilegacy yakhe eka Donald Rumsfeld siyabona ukuthi he was a career politician and a career officer for the United States. Mina ngibona abantu abanjalo abanjengomnumzana Rumsfeld ukuthi he had a job to do, he had an assignment owayenikezwe yona ngupresident welizwe lo vice president uDick Cheney owayenguye owayechuchisa indaba ye-Iraq war. Sibona after September 11 lapha sokudatshulwe amathawa in-New York, bahle baba le cause to go and look for ama-terrorists. Siyabona ukuthi okwakuqala babe hamba bayelwisa uSaddam besithi wayencedisa abantu ababephazamisa the world affairs. Sabona ngokubhonjwa okwayenziwa i-embassy eKenya laphana ukuthi ngo-98 or 99 ukuthi bahamba besithi bafuna ukuyelungisela khonokho bedinga u-Osama and abantu ababencediswa yi-Iraq ukuphambanisa the way of the world. So is a 50-50 character. Ma ungumuntu ongathandi izinto zempi, you'll be on the other side. But ma ubona ngathiwa impi is the solution after everything else has failed, uDonald Rumsfeld umuntu wakho. But siyabona ukuthi i-Republican base yonke lapha e-America, labanye ama-Democrats angama-centrist labo bathi bazamkhumbula as a hero here in America.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Kolunye njalo udaba, uMahlekisa weMelika owake wadla ubhedu njalo engumlingisi umnumzana Bill Cosby ukhululwe inkantolo izolo ngemva kokwesula isigwebo sakhe seminyaka esukela kwemithathu kusiya kwelitshumi. UCosby uvalelwe ngo-2018 ngemva kokudliwa licala lokudlwengula. Kepha izolo inkantolo ithe wayengamelanga etheswe icala leli ngoba kwaba lokuvumelana lomtshutshisi wakuqala ukuthi wayengasoze aletheswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kupu pe abantu abanga machumi pose ama tatu 28 nge COVID-19 ye Zimbabwe iso lo. Soku sele insuku ezintathu ukuthi umnumzana Jacob Zuma aqale ukupika ejele yena esithi usakhulumisana lamaqweta akhe ngokuthi benzeni. Wayengunobhala wezomvikela eMelika ngesikhathi leli lizwe ligenqula umbuso kaSaddam Hussein kwele Iraq, umnumzana Donald Rumsfeld kaseko. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungameli Nkomo.